Umnumzane uDonald Trump sikubonayo ebumba uhulumende wakhe elungiselela njengoba sisazi ukuthi uzazayithatha intambo zombuso ngemva kwenyanga ezimbili. Kodwa-ke kathesi lokho besenza amalungiselelo okwenzela ukuthi nxabe siyaqalisa beqhubekele phambili yonke into esime ngomumo. Okuyinto esibonayo njengalokhu ukuthi abantu abakhethayo iningi labo sibona kuwukuthi ngabantu abantu abatshengisela ukuthi ngabantu abawemelana layo kusuka ngesikhathi lesana ngesikhathi ekhangelane lobunzima ayekhangelane labo ngisho lamacala akhe ayekhangelane lawo abantu abamncedisa ngaleso sikhathi njalo bama duze laye okuhlanganela ngisho labo Elon Musk ukuthi kwathi noma kunzima njani ngisho lakathesi ngesikhathi sokhetho lolu abantu abafana labo Elon Musk ngabantu abekhanya behamba phambili kutshengisela sobala ukuthi kukhona ukukhulu abakhangeleleyo njalo o-Elon Musk ngabantu singakhonza ukuthi ngosomabhizinisi ukuthi babekhangelele izinto eziningi ukuthi balendledlana thize ehambelanayo lomnumzane uDonald Trump. Kodwa-ke kakhulu esingakusho ukuthi labo abakhethiweyo kakhulu ngabantu ayevele emelana labo noma ngithi abantu ababemeseka ngesikhathi esakhangelane lokunzima.
Lanxa idale leCongress selilawulwa ngama-Republicans okulibandla likaTrump, ubona lisamukela yini abanye abantu abakhethwe nguTrump abafana loGates?
Abantu abafana loGates angiboni babonkomo ukuthi kungenzakala ukuthi ingayapasa eCongress ngoba umthethosisekelo waseMelika awukuvumi ukuthi abantu abalamacala afana la ayesethiswa umnumzane uGates ukuthi bayephatha izikhundla esifana lasenisana lesi aqotshele bese abamqophele sona. So engibona ukuthi iCongress nqaka ukuthi bengalandela umthethosisekelo iConstitution akufanelanga ukuthi kufanele nje kube sobala ukuthi akasoze ayenelise ukuthi aqhubekele phambili ngaso lesi sikhundla sakhe. Kodwa-ke ngaphandle kokuthi yena umnumzane uDonald Trump nqa engasebenzisa ezakhe indlela njengoba sazi ukuthi ipolitics ilamaqhinga amaningi okuthi abanye bayenelisa ukuthi bayenze izinto zabo besebenzisa ama-avenues amaningi ukwenzela ukuthi lokho abakufisayo noma ngithi ama-appointments abawafisayo bayahlomule. So okungako ukuthi nxa bengazange basebenzisa ubungane noma bengazange basebenzisa ukuthi ivoti labantu abaningi yibaphi abakhona ku-Congress then nxa kulandela umthetho akasoze ayenelisa ukuthi angene.
Uhulumende kaTrump umbona edlelana njani lohulumende weZimbabwe?
Umnumzane uDonald Trump ngumuntu oye wabusa ilizwe leMelika asingakhohlwa lokho okungawukuthi azange sabona kusiba lotshintsho thizeni phakathi kwelizwe leZimbabwe lelizwe leMelika esibona ukuthi ukuze sizoqhubekela phambili kuloko kusasenjalo kungela tshintsho. Kodwa-ke ngithemba ukuthi akukaze kwathiwa kulama-permanent obstructions abakhona phakathi kwamazwe okuthi nxa kuthi kungabe lezinto mhlawumbe ezingahlalwa phansi diplomatically ilizwe leZimbabwe mhlawumbe selingathola lisethubeni ukuthi bayelelise ukuthi babe le-diplomacy engayenza ukuthi ubudlelwane bube khona. Kodwa-ke uDonald Trump okwakathesi angiboni akulampawu noma ngithi akulanto engiyibonayo etshengisela ukuthi kungabe lotshintsho ngendlela ubudlelwane beZimbabwe le-Amerika obungaba ngakhona.